So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lami thathele lithuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 12 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende welemelika wethesa umlando eleSouth Africa wokuthengisela izikhali zempi eleRussia. Ivandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First elithi selilobele incwadi lelo elibusayo kulelo lizwe ele ANC likhalaza ukuthi kube lemhlangano ekwazisa ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela komthwakazi eZimbabwe.
Enye into enkulu edala ukuthi abantu bakamtshakazi bazithole sebese South Africa because bebengasuki nje eZimbabwe bezofuna imisebenzi eSouth Africa kodwa bebesuswa isimo sokuhlala.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ARTUS ithi abanye ababalisi abayi emsebenzini ngoba bengelamali yokugada imichova njalo belandela isinqumo sayo sokuthi kumele bengayi emsebenzini ngomvulo langolwesibili.
Kusiwa abaningi abahambileyo emsebenzini, abanye ababalisi sihlangana labo bevele phakathi ekuqaleni kweviki ngomvulo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende welemelika wethesa umlando eleSouth Africa wokuthengisela izikhali zempi eleRussia. Ummeli welemelika kweleSouth Africa umnumzana Ruben Bridget uthi kulomkhumbi weRussia othiwa Lady R owabonakala eCape Town duze lenkamba yamabutho akwele South Africa ithwala imikhungulo ecatshangelwa ukuthi yizikhali. Umongameli Cyril Ramaphosa ebuzwa edalele ePhalamende izolo ngalolu daba uthe basacubungula ukuthi kwahamba njani kodwa akazangavume kumbe ukwala ukuthi kwenzakala. Kodwa uBridget uthi ulobufakazi bokuthi umkhumbi lo wasuka uthwele izikhali zona ezibikwa zisilela kwele Russia eliphakathi kwempi lele Ukraine. Kulandela imbiko le, iRand le South Africa lihle lawa amandla. Ivandla eliphikisayo kwele South Africa ele Africa African People First lithi selilobele incwadi lelo elibusayo kulelo lizwe ele ANC inhlanganiso ye Operation Dudula lezinye ezilwela ilungelo loluntu likhalaza ukuthi kube lemhlangano ekwazisa ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela kumthwakazi eZimbabwe abakulelo lizwe abadinga ubuphepheli ngoba behlukile kulezinye iziphepheli. Lokhu kuvezwe ngumholi walelibandla umnumzana Muzi Hlengwa. Yena utshele Studio 7 ukuthi bahlangene ngomvulo lomphathintambo kahulumende weSouth Africa obona ngokwenzakala elizweni umnumzana Aaron Motsoaledi bavumelana ukuba abantu bemandebeleni abalama permit asephele kumbe asezaphela imvumo yokusebenza kuzamele baye wavuselela kundawo zamakiosks asesungulwe ukwenza lomsebenzi. Abalabantwana abalabazali abadabuka esigabeni sikamthwakazi abazalelwe kwele South Africa asebele minyaka elithumi lasithoba minombili balelungelo lokuyabhalisa ukuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizens. Kodwa isikhulumeli sikamotswaledi umnumzana Siyabulela Qhoza utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Motsoaledi wayekhuluma okusemthethweni weSouth Africa okungenziwa ngumuntu wonke hathi abakomthwakazi kuphela ngoba wonke umuntu elandela umthetho ofanayo. umnomzana Khoza uqhubeke wathi kudaba lwalabo abale minyaka eyi-18 umnumzana Motsoaledi wayekhuluma ngesinqumo somthethwandaba njalo yiloba ngubani engayadinga imvumo ye-citizenship. Asizweni umnumzana Hlengwa exoxa kabanzi ngalolu daba kwingxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ngoba nje sivumelene no-minister ukuthi abantu bazokwazi ukuthi bavuselele bagcine amaphepha lawa our application up until such time u-Home Affairs ebanikeza amaphemithi bazongahlushwa umuntu bazobe behlezi ngawo la maphepha abanawo. Okwesibili yile yokuthi abantwana bonke bakamthokazi abano 18 years abadingi ngisho ukuphelezelwa umzali bazoziyela bona e-Home Affairs bazi-aplayele bona ngokwabo ama-ID bakwazi nabo ukuthi bathole full citizenship yase South Africa bahlale bephephile ngendlela abafuna ukuphepha ngayo. Okwesithathu savumelana naye ungqongqoshe ukuthi laba bantu laba abantwana abasuke bezelwe omama bazokwazi ukuthi babatholele ama record of birth into ecishifane ne birth certificate for umntwana ukuze umntwana abe na indlela yokuidentifyeka. Konke lokhu sikubona kuyi-victory yokuqala ngqa for abantu abamnyama abantu bakamthakazi. So isizwe sakamthakazi namhlanje siyagiya impela sijabule.
Kuza kuvalula na ukukhetha abakomthakazi phakathi kwabanye njalo lokubhalisa kuma kiosk lokho bayakuqedisisa.
Kulula kakhulu ukuya kuma kiosk bayobhalisa ebese begcina lokhu esivumelene ngako. Ikakhulukazi abantu bakamthwakazi uma mhlambe behamba emgaqweni beveza ama application documents ebese mhlambe amaphoyisa noma customs obahlukumeza bazoba nohlelo esinalo lwaka APF la bezokwazi ukuthi bafonele thina with immediate effect sikwazi ukuthi sintervene esibalekelele sibasize kuleso simaso esuke sebengaphansi kwaso. Akekho nje umuntu ozothinta umuntu wakamthwakazi uma ephethe these documents lawa uku-applya. So lesikhathi Home Affairs senza ama-processes yila khona bakamthwakazi bezothola this kind of protection under the arm of African People First ngenxa yalesivumelane esingene naso no-minister uMthwaledi.
Khona ngapho kule South Africa bakhona abathi abavela kwamanye amazwe ababalisa bona abavele Zimbabwe babathathela imisebenzi njalo kulabanye inhlanganiso ezingafuni abokuza ezinjengabo Operation Dudula litho ngani ukuthi baphephile abakomthwakazi njengoba bezahlangana lalaba bantu emgwaqweni lezibhedlela.
Yeah, dadwethu mhlawumbe thina esikwenzile njenge-African People First sibhekane nodaba lakamthwakazi separate from any other form of udaba olukhona la South Africa. Asidili nodaba labantu bakamthwakazi ngendlela efanayo nesidila ngayo nama-foreigners who have nothing to do ne-South Africa. Remember, isizwe sakamthwakazi sibunjwa umzilikazi kamashobane who is a full South African by birth and by origin. Yingakho ama-formations afana no-Dudula, afana no-Soweto Parliament na amanye ama-formations akhona o-Save South Africa, South Africa is not for sale. Siwabhalele izincwadi ngamunye hlala phansi nabo sibachazele ukuthi abantu bakamthakazi bangabantu abakanje. Enye into enkulu edala ukuthi abantu bakamthakazi bazithole sebese South Africa because bebengasuki nje eZimbabwe bezofuna imisebenzi e-South Africa kodwa bebesuswa isimo sokuhlala esingasihle eZimbabwe. Akekho umuntu ongahlala la ebulawa khona, akekho umuntu ongahlala la ehlukumezeke khona. Into yakamthakazi isimple, iqondile futhi labo abala eSouth Africa abakade befikile la eSouth Africa abasebenisele ngokuhlala la abamukeleke ukuthi bahlale kanye nathi la bese kuthi labo abasekhaya abayimisele ngokuqhubeka nokuhlala eZimbabwe abalekelelwe phela ekutheni bakwazi ukuphila impilo yabo kahle bengacindezelwe futhi bengahlukumezekile eZimbabwe. Kumele siqinisekise ukuthi inkululeko yakamthakazi iyafika futhi ifika manje.
Lo ke ngumnumzana Muzihlengwa okhokhela ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First njalo ungukansila weThekwini obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseDurban kwele South Africa. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi abanye ababalisi abayi emsebenzini ngoba bengelamali yokugada imichova. Linhlanganiso ithi njalo balandela isinqumo sayo sokuthi kumele ababalisi basebenze ngomvulo langolwesibili kuphela. Lokhu kuyindlela yokukhonona ngeholo abathili phansi. Lamhla khona abakhokheli benhlanganiso ezimela izisebenzi eziphansi komanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions bazahlangana eHarare bekhulumisana ngodaba lweholo phambilini komhlangano wabo omkhulu lohulumende ngeviki ezayo. Inkulumo zikahulumende lezisebenzi zakhe lezi ziqutshwa phansi kwedale leNational Joint Negotiating Council. Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa imali ephose ingene kunkulungwane yamadola eMelika, i-US $840. Untungamile Nkomo, Studio 7, uxoxe lesikhulumeli se-ATUZ, umnumzana Themba kuye moyo.
Akusiwa abaningi abahambileyo emsebenzini. Abanye ababalisi sihlangana labo bevele phakathi kwa ekuqaleni kweviki ngomvulo base behambe kuma-workshop awe-curriculum review. Lapha thina esithe khona njenge-ATUZ, nxa ababalisi besenelisa ukuyafika ku-curriculum review kubanikeza ithuba elihle kuma-workshop e-curriculum review, kubanikeza ithuba elihle lokuthi bahlangane mathupha baxoxisane ngendaba yokuthi nxa uhulumende ehluleke ukusikhangela iholo lethu kuze kuyefika i-month-end bese siyenelisile ukuxoxa savumelana ukuthi ngcono siyenze istrike esigcweleyo. Abangayanga kuma-workshop bakhona basemaklasi ngoba lokho singeke sikuvimbe, kodwa kabakho emaklasini ngoba befuna ukuba semaklasini. Basemaklasini ngoba besazi ukuthi uhulumende we-Second Republic isigebenga, uyabulala isigebenga, uyaxotsha abantu emsebenzini isigebenga, uyamisa izimali zabantu. Ngokunjalo abantu bathi ngangcono baye emaklasini, kodwa ke kulobungozi ukuba khona kwabo emaklasini ngoba besemaklasini abafundisi. Abazali laye uhulumende bavisita amatitsha thina ezikolo akhona, kodwa kabafundisi abantwana chuti bayafa. Lokho kumele kunanzelele uhulumende ngaphandle nxa ekwenza ngabomo ukuthi abantwana bezikolo zethu, abantwana bethu, eyenza imikhuba ekwaziyo ukuthi abasoze bafunde ngoba baba abantwana bafunda kukhatshana le emazweni.
Uhulumende uzahlangana lezi sebenzi zakhe ngeviki ezayo phezu kodaba lweholo lolu. Lina njengababalisi kuyini elikukhangeleleyo?
Indaba yokuthi kuthiwa izisebenzi zizahlangana lo mkhathi ayi angihleki, kodwa ngihleka usulu ngoba thina njenge-ATUZ kudala sakhuluma ukuthi izisebenzi kumele zizimele zona kusetshenziswa inkokheli zamayuniyon, hayi amasela o-Alexander abatshontshela izisebenzi bephinde bethi bayazimela izisebenzi. Kuzahlangana njengoba usitsho mdadeli Ntungamile ukuthi izisebenzi zizahlangana lo mqhatshi wazo, kodwa kuzahlanganwa nje njengoba vele kuhlala kuhlanganwa nsuku zonke, kunathi tiye, kuhlekelelwane, kunikezwana ama-allowance, baphinde babeke elinye ilanga futhi lokuhlangana. Thina kakula vele sikukhangeleyo, thina esikufunayo asifuni ingxoxo, sifuna ukuthi uhulumende asinikeze umholo wemali yaseyamerika ngoba lo mangunje uyakukhuluma ugovernor we-Reserve Bank, ngoba laphandle lapha ezitolo sokukhuluma idola lemerika le ethengelabizo okuthiwa yibhondi okuthiwa yi-RTGS ivele kayisasebenzi. Abantu kabangena ezitolo bakhangela ukuthi amafutha okugcobisa inivia imalini, abantu kabangena ezitolo bakhangela ukuthi intengo isime njani, pho hola i-RTGS wenzani. Silokudana ukuthi kulabantu abalokhu besithi bamela izisebenzi bona belanda ama-allowance, bathi bamela izisebenzi bona bezitshontshela.
Alo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUZ obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangeleke eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukudla ukuthengwe phandle kwelizwe akuseyikubhadaliswa umthelo wejuti njengendlela yokunqanda ukuqonga kwentengo ezitolo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulababili abakubulawayo uSithengisiwe Ndlovu lo Alison Unami ababothiweyo besetheswa icala lokuqilibezela abantu ngokubabhadalisa imali besithi bazabatholela umsebenzi phandle kwelizwe. Oba manje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga lonke balalela bahle impono yonke emihla ukhosolwayo ka ukhosolwayo losolwayo uRayithi lokholwayo uRayithi singagijima sidume sikambe sesikhulumana kubi abanye basaphotha amashona abanye banjani njani bablema umoyo aya kulanto enjalo sicela ukuthi sibambane nini sonkini sambeni lapho siyakhona kuphela kulokuthula lokho ukublemana umuntu onkuya evandleni athandayo abafuni emarapi kabasambele bengala kuchothoza abafunizana abasambele bengala kuchothoza triplisi abasambele bengala kuchothoza zaphu abasambele bengala kuchothoza ukuze kuphela sibone into abesiya ezilongo singehlule ukwenza ukurayithi siyadibeka sonke singaphumelela ukwenza ukurayithi siyahlala kuhle sonke kuphela okusalayo ukuthi singabuyela khona phana any 5 years to come futhi sizabe sinyile sizabe sidle futhi sizabe sizwile siyabonga.
Studio 7 linjani ngesandu ulibonga lonke nje basakazi besitijo 7 ngomsebenzi omkhulu wezayo. Mbuye futhi njalo ngithi ebantwini bonke abasintwini kwamthwakazi asivoteni sivoteni sivoteleni i-MRP sivotele kumakhansila lama-MP mbona ingani kungasisiza lokho then upresident sizathiza sivotela yena lowo we-CCC kuphela yinto vele eseqhileni ngoba ngazake sivotele ezayo sizavotela upresident we-CCC kodwa thina i-agenda yethu yokuthi ama-MP ethu lamakhansila angeke ayibe yiwo aphathayo emathebeleleni asafuni ukufuswa ngabantu abavela kwezinye indawo bezosibusa lapha yikho kwenza ukuthi lathi sithi sifuna ukuthi amakhansila lama-MP vele thina vele sifuna ukuthi ilizwe lethu libuye ezandleni zabanikazi balo silisuse ebantwini bona laba babesishonini ababamba yonke into kube semsamo bakhona kube semnyango bakhona kube sesenta bakhona hhayi ubhakita ke libambe okuyokukodwa ngoba yisini lodweni semhlabeni lapha lathi sinje singama tribes amaningi adinga ukubamba lathi sikhokhele kodwa-ke selokhu esathola izibusa sikaze semsikhokhele leli lizwe njenge-MRP sifuna ukuthi sizimele sodwa ukuze sikwazi ukuthi kungabi lokuxokozela phakathi kwethu ngoba kathesi ulokuxokozela ngenxa yokuthi abempumalanga abafuni kukhokhela omunye umuntu ngaphandle kwabo so thina lathi sesifuna ukuphatha elethu lizwe. Ngiyabonga.
Sanibona msiyosakithi sakumthokaza amandebele bengisela siyosakithi sihlangane siyahlupheka gcina sihlangane singakhetha ibala singaqama phakathi kodwa sikhangeleni bhesisi sonke endlisa bacela undodana
zijamelene zindala zombila zijamelene zindala zombila into engani possible ngihlalisa kuhle ngangicabanga ukuthi kuzaba izanu PF versus ZAP ngithi ishona versus Ndebele manje ishona versus Shona hayi asilindeni khona zijamelene la abantwana begoli into esihlanyayo lesi singakulaleli lokho abantwana kwena lokhula nxa kukhuluma zoba into esihlanyayo hey asilandeleni MRP umqondiso funa ukusincede ezoqumila izwe phakathi lokwelandojamisa labomnangagwa yiwo amaphatha amakhulu ona lawo mabi MRP leyo vele ethi kayifuni kuvotela upresident ilizuza liqume ngubani kambe nxa ucabanga ubone namza liqume ngoba okunye okuzinto oshiwa so ayi uyamangala le njimvazonezi ungazithola zikhuluma kustudio 7 group awuyazimangale kuphonga ujentwana kuphela ngenkulumo kujentwana ngenkulumo umuntu ongazangaboni mpishulu uthi ubonjani uzothiwa ye ubuyele egangeni kungcono ubuyele egangeni wayo ngabuyele egangeni kwake walibona igaba lalinjani kwaleyo mnyaka walibona igaba kalifisili
balaleli bestudio 7 balaleli bestudio 7 linjani ngofela ukuqinisa lokhuluma wasejabhiwa elupane eqala siyibeke kanje indaba yamapulazi le ukuthi umtakamgabe wayenamapulazi amaningi akusuye yedwa onamapulazi amaningi kusho ukuthi lapho abezanu abanye lapho izanu bajoyinele nje abaphezulu ezikhundleni ukuthi bayijonele nje ukuthi nethi waba kuzalo abangaphansi kwezalo kukhona umvuzo ozowuthola kukhona okuncane ozokuthola hayi ukuthi nje ukuthi umtaka mgabe wodwa bonke bengasetsho bona labo mnankagwa bona labo bonke labo chiwenga bonke ukusho ukuthi ngathi kuzalo akekho umuntu ongana plus the time nje kuthathwa ama plus abelungu bethathelwa ama plus bathatha abaholiswa ama plus ubona namanje nje lonke kuthathwa ama plus nabo nabo olothwa ngobani labo bompofu labo besiyathatha ama plus abantu lonke bebathathela abantu ama plus kusho ukuthi le into yama plus asinto yamanje into yakudala ezothatha isikhathi futhi ukuthi abanye abantu ama plus yabo adiscoveke amanye ama plus yabo nje bayathathe bona labo gawula mabe khuluma nje kanje banawo nje ama plus labo chuma labo nalabo oma omax mkandla labo banawo nje ama plus nje afihliwe abanye abhaliswe ngamagama abanye abantu asimagama wabo izano okusho ukuthi inemkhuba emkhuba yayo izano eyifihle eyithuze emqubeni okuthi yenza abanye abantu ngathi bayabona bekhuluma kanje engathi abanawo ama plus akekho umuntu ongana plus kuzalo lapho izano okusho ukuthi okwayo nje ngogombela kwesapho okwa abantu bakhona kumele ukuthi kuyukuthi makuthi ulandela izano kube khona okuncane okubekiwe okubekisiwe kube khona okuncane okugcinisiwe izano leyo enjalo le angazi ukuthi abantu abayilandela kanjani
Sanibonani kustudio 7 sanibonani kustudio 7 okhulumayo Chris Dube emakhorokoro ngathi ngoquzele osebutswana ukuthi asambe ngisevota madoda asambe ngisevota lobo sisi siyavota siyavota ethina abanye sithelenze manyelo sezimbuzi ebutswana abatswana bangasibhadale la
livuka njani basakazi kwestudio 7 kunye nabalaleli hayi siyavuka nathi bakunkomo nanku amehlo kuphela ngapha sesile sizwa kuthiwa kulabantu ngapha eMatsaud abalungisa amehlo hawu kabafike phela langapha ekhezi abafike ekhezi eward 5 sibili lapha kule clinic enhle eklini elabantu mpela basetshwa ngamehlo kulesi sigaba selisethu lesawu kababuye bamkombo kababuye asisaboni bamkombo khonapha ababuye sibili bezosimedisa ake ngithi abafowethu njengoba bafowethu sikhuluma lapha kustudio 7 inhlamba kasiye njengoba besitudio 7 besicelisa ukuthi asiyekeleni inhlamba into enkulu bafowethu sifuna imibono nanku phela isiqwa sithi 1800 sithini ngaso okhulumayo ngufamona lapho ngwenya sifuna imibono bafowethu famona ngwenya lapho eward 5 siyabonga
emsakazweni estudio 7 linjani basakazi nabalaleli nje bo yile imessage ngiqondise kuma leaders wonke avele eHarare ngoba uyathola ukuthi ileader ivela eHarare ari Emerson Mnangagwa Nelson Chamisa Douglas Monzora uzositshela eMatipeland ukuthi lonyaka sikhulutha abantu eMatipeland kube nje hey kumbe ukukhitsha ama teacher commission kumbe ukukhitsha ama phosa commission sifuna ukuthi bengakusitshela ithini abantu eMatipeland bayekutshela khona ngani abantu abayiba basuka khona bezosithathela imisebenzi ngani uma uzositshela nesizayizani vele ngathi abantu eMatipeland abantu abale power yibo bona ngale kube babatshela khona ukuthi hayi fund ingathatheli abantu eMatipeland imisebenzi bona labo ama leaders hayi kukhuluma khona leHarare engakukhulumi engapha eMatipeland Wamama bese ukukhuluma ngathi mathebendi fofa ukuthi badlala ngathi phela kuma kunjalo ubona ukuthi bazayenza lata kwathi sayenza uyabona so aba kukhulume yokho ngale eHarare mabe akukhulume bese eHarare bese sikhulumela ngapha akahle bethu bakona into abayibeka bayizoyilungisa musi ya siyabonga
salibonani basakaza ze studio 7 ngiyalibingelela labalaleli ngiyelele kakhulu ibandlalelo movement ngithi mayelo amahle lezobuseli khona ku voters roll lati sikhuluma so sikhona ku voters roll ngibona ukuthi vele abantu bonke lezihloko ziyangena ku voters roll ukhulume ukhona ulindele ukhetho sibonye lama leaders ethathwala abantu ngathi base Zimbabwe uyavota sizothola South Africa kunjalo sibabonyele sithi uNkulunkulu ngangangezelela lapha abakhupha khona ngoba bazinisele lokubathwala futhi bese yavota besenza ukuthi kungabi khona ozakhala ngemali asiqineni mayela amahle from kukhansila lebonti libotela iTripc sifuna ukuthi eParliament lapha na kwendlale iyelo izani PF vele lingayesabeli thina sisodwa seTripc siyasidinga ubambana lelinye ibandla sisodwa thina izani PF vele siayisidli vele ila iyakwazi ukuthi vele ayisidli that's why libona umnankageze sabukhipha ama reforms kanti esikunjwe ufuna ukwengena ku Commonwealth and ukufunile this time sokathe sokuthi ayenze iframe pe election sokunzima ngokuya kwazi ukuthi angayenza uyadliwa njengoba libona ubona laba kuthi uyabela ama plaza ayi 21 zani PF2 liyakwazi ukuthi bona bale more than that ngathi yakhala kathesa abantu babesithamashona kuleli lizwe mina athi yakhayela u-obedi mbofe wange lapha bakhipha abantu abaningi emayadini lapha bafaka izitolo zabo bafaka ibhenki bafaka izindlu zabo konke kubiza u-obedi mbofe indawo yonke leyana usithi ko-da indawo ka-obedi mbofe futhi uyakhayela efolos usiya ko-merrin laphana indawo yonke leyana amashopu amahle lahani izindlu ngoka-obedi mbofe ujacob mdenda lwana osephalamende lapha uphethe amakhiye ulitonga ngwebhinga rayithi sizokhala ngamashona bethu sizokhala ngabo nini vele laphana into esidingakalayo ukuthi kukhitshwe izanu PF kuphela yabona.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke kesizwe amazwi kahulumende welemelika.
Inyakatho yelizwe leSyria okwamanje igcina abantu abazinkulungwane ezilithumi 10,000 ababesilwa ku-ISIS, iqembu lamalwecatsha elikhulu okudlula amanye emhlabeni. Abazinkulungwane ezinhlanu babo ngabeSyria, ezintathu ngabe-Iraq, njalo ezimbili ngabavela emazweni angamachumi ayisithupha aphandle kweSyria le-Iraq. Iningi labesilisa laba lathunjwa liqembu le-Syrian Democratic Forces lisekelwa nge-Coalition to Defeat ISIS ngomnyaka ka-2019 ngesikhathi lapho i-ISIS eyazama ihluleka ukubambelela kudolobho le-Baghaz elokugcina ababelithembile eSyria. Lamuhla amadoda la ahlala enkambeni egcina ababotshiweyo e-Al-Hol phandle kwedolobho elilebizo elifanayo. Abanye abahlala labo e-Al-Hol lakwenye inkamba ethiwa yiRoj yimdeni yabo egoqela abazinkulungwane ezinhlanu lasithupha i-56,000 abangabantu makhaza labantwana abazalelwa kulezi inkamba. Abantu laba balindele ukuthwalelwa emazweni abo, kodwa lanxa inani lababuyiselwayo likhuphukile emnyakeni odluleyo amazwe abo awabemukeli kuthi amanye abe madolonzima. Abagcinwe enkambeni abavunyelwa ukubuyela ekhaya babengabesifazana labantwana. Ukubuyisela abesifazana labantwana kuqhakathekile njalo kuyaphuthuma, kodwa iqiniso yokuthi labesilisa labasakhulayo labo kufanele besiwe endaweni lapho abazathola ukucetshiswa, kutsho umnumzana Ian Moss, isiphathamandla sikahulumende weMelika esibona ngokuphathelane lokulwisana lamalwecatsha njalo esiphethe lezinkamba. Siyezwa ngesikhathi esiningi abakhokheli besithi ohulumende babo abafuni ukulethwa kwalaba abantu. Bathi ababesilwa labo nxa bengatholakala belecala bengafundisa ezinye izibotshwa. Bathi njalo abaphendukayo laba nxa bengatholakalanga belamacala bengalungiselela ukuhlasela kumbe ukukhuthaza ukuthi kube lodlakela. Ngakho kulokwesabela ukuthi abanye bengafundiswa umkhuba wamalwecatsha kumbe bavuselele iqembu le-ISIS loba benze okunye okwedlula lokho. I-ISIS iqhubeka idinga amathuba amatsha okwengezelela inani labo ngokukhulula abagcinwe enkambeni, kutsho umnumzana Moss. Nxa bengabaleka bengaba yingozi, atsho enyakatho lempumalanga yeSyria lesigabeni, kodwa lemakhaya ethu. Indlela yokwenqabela lokhu ngeyokubabuyisela emazweni abo, becetshiswe, bahlale labanye emphakathini, njalo nxa kusenzakala bethoniswe, kutsho umnumzana Moss. Ugqibe ngokuthi ukuphungula inani labantu abasezinkambeni lababotshiweyo kwenza kube lokuvikeleka, njalo lohlupho lolu lube nganeno.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
You must hustle if you want to. If no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they come say I too righteous. No come they come say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Come my mind on my mind.
isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende welemelika wethesa umlando ele South Africa wokuthengisela izikhali zempi ele Russia. Ibandla eliphikisayo kwele South Africa ele African People First lithi selilobele incwadi inhlanganiso ezithiyeneyo lohulumende welemelika ukuthi ziphathe ngesineke abantu abavela kwamthakwazi eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivisisela impelasonto elithukela ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa silazo nsuku zonke ngokusihlwa ngo 7:30.